lusekelo nalo sibili njengomama osukumileyo wabaphakathi kwabobaba wazithela ukuthi emele impophomo.
Sesixoxele lo mnumzana Sandla Khumalo, saxoxa lo mnumzana Bekithemba Nyathi, njalo sixoxe lo mnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF. Bonke bazibona belosekelo, wena uzibona umingaphi?
Nami ngizibona ngiyephakathi kwakhona pho, nami usekelo ngilalo, ngoba mina abantu abaningi sibili bangikhuthalela ukuthi hayi ngene usimele, ngoba sikubonile enhlelweni eziningi ukuthi uyenelisa ukuthi ungabuya usilethele inguquko phakathi kwempophoma i-constituency yonke. So yikho lami ngasukuma ngazimisela ukuthi ngingene mbamele abantu bempophoma, ngikhangele izinseleko zabo, ngikhangele kwenzelela ukuthi basele ukuthi besinyelele njani ukuthi labo bencedakale, njengokuba lami ngamphakathi kwabo isikhathi sonke senesi.
Ngamafitshane ngembali yakho lokuthi uqalise nini ezombusaso?
Ngizalwa eKezi, ngiyendile ngithethwe lijahala kuSibanda, ndabantwana abathathu. Ezombusazwe ngingene ngo-2000. Ngilokhu ngingena kuma-positions atshiyeneyo ngaze ngagcina ngisiba ku-national level ephathini ekhokhelwa ngobaba Ncube. Ngingakhontesta mina ngo-2008 ukuba ngusila, ngaphuma ngaba ngu-number 2 from ama-seven. So khathesi ngikhontesta sengi-under a member of parliament ku-constituency yonke empophoma, ngingasamelanga i-ward.